lemhlangano kamongameli leyi ilakho kakhulu ukugola abatshali bezimali ngendlela ephakemeyo kakhulu ngoba ungakhangela ngomo okade sokwenziwe ngemva kokuthi umongameli esethena wathi hayi ilizwe lakhe liyamukela wonke ofisi ukuthi asebenze lalo okwenza okuvulela amabhizinisi it is rubbish open for business ukuthi konke lokho yumsebenzi oqhutshelwa phambili sinje sikhangelele kakhulu ukuthi umsebenzi wakhona ukhule yibona kumongamela lokho kuyenza lakathesi yebo phela sikubonile izolo kube khona abanye abathe bathatha lelo thuba beza kodwa abanye bayabe lokubedingisisa bebona lokuthi umumo weZimbabwe uyasebenzeka yini ngakho umongameli lokho elimaketha lelizwe ukuthi lithole abantu abangancedisa ukuthi bazoyinvesta phakathi kwelizwe khonapha ukuze umkhonomo welizwe uphumelele.
Kodwa abamabandla aphikisayo abanye babo abangapha eMelika abatshengiselayo emhlanganweni we-United Nations besola ukuba khona kukamongameli Mnangagwa. Bathi udlalisa nje isikhathi ngokukhulumisana labatshali bezimali laba ngoba umumo weZimbabwe ungemuhle. Bakhuluma ngokuthi amalungelo ayephulwa kanti abatshali bezimali bengafaka izimali zabo kuyabe kungela lokho esingathi i-guarantee iqiniso lokuthi bazathi sebefuna ukuzithatha bazithole.
Inkomo lokho ngabantu abasebenza i-opposition, ngabantu abancedisa i-opposition eZimbabwe bayakampaigna labo bantu bakampaignela i-opposition. Njalo Nkomo ungakhangela ukuthi kambe bangobani bona, khangela u-president we-South Africa, khangela u-president we-Kenya, khangela ama-president e-Africa bo-Namibia bonke kade becela ukuthi hayi sicela izijezo zenotho lezisu. Khangela u-special rapporteur uLwana owathi ama-sanctions la asafisa the ordinary men in the street. Vele bona abantu abantu abathagethwa ama-sanctions vele kakubathinta indawo. Umuntu ohluphekayo ngumuntu magazi eZimbabwe.